isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Salibonani, sinjani? Ngihlala ngase-South Africa kodwa ngibuye eToronto. Hayi, igama suke ngilisho. Kodwa-ke bengithanda ukusola ngesizwe esenzakalayo lapha kithi eZimbabwe. Abantu bokuqala ukubasola, bengisola-ke laba abaphezulu, ama-veterans. Cause ngibona ukuthi ukulimala kwabantu bazama ukuthi bayithusele abantu, abantu bangakwazi ukuthi babe ne-freedom. Cause babona ukuthi uma kungathatha-ke abasha batake over from bona ama-compensations laba abaphiwayo azabe selahlekile, akusekho umuntu ozobabona ozababa-recognize. So yikho bebhizi cause uma sikhuluma kanje sikhuluma ngama-veterans, siqala ngabo o-president, o-vice president, ama-major generals wonke besizobuya kwabanye. Ngibo abanikeza amasotsha namaphoyisa amandla ukuthi abalimaza abantu bazama ukuthi babayithusele. Into le abayenzayo mina ngibona irongo kakhulu, cause uma bebulalana nentsha ngubani ozobavotela kusasa? Kumbe yikho ababekulwela ukuthi bona bazosuthula bahlale nje bekuba badlayo bona. Cause-ke lokho abakuthoyo ukuthi amasotsha aye kumsebenzi adizetha babe bangani abantu ukuthi bahamba besiyatshana nabantu abakhuluma kumbe kuthiwa kubhonjiwe emzini wakhe, kuthiwe kaka-president, bacabangele lokhu abakungcono. Umuntu usuwayeka wachiyana nabo lokho, so ulwane abakhuzwe laba abadala laba, kanti bona ababotho.
Ngiyabonisani kuthide sendeni, siyakulisa ngumaphumalo lapha ngise-South Africa. Lokhu kwenziwayo lapha eZimbabwe angiboni ukuthi izivelane ngabasakhontrole laphana baseZimbabwe kumele bebambane bengabambane. Ngibona ukuthi kuyabhidiswa umbuso we-ZANU-PF. Uma umbuso lo ungabhidlekanga kuzaqhubeka kunje udibo lokuba lusiya phambili, ngoba khona manje abantu bayalanda, abantu akula nto ekhona, imigwaqo isibe ikitisile, into esebenzayo nje lugodo. Abantu kababuswa ugodo ntengenkomo ezilimayo, konke lokhona kuroma kuroma. Noma kushaya abantu bengakhulumi kumamedia bazabotha inini, kodwa abantu kabaphalaze uvo lwabo. Yonke le nto zifana zinoba ayihleki sifike kayi from nine kuba kwabona kanti ilizwe leli kalilamvalila phambili liyinqwela njenganamasondo. So inqwela ngalamasondo izadiniswa mbani? So abantu kabatoezana kusenza istate bebona ukuthi i-ZANU-PF iyadidika mpela, kungene abanye abantu abangasiyibo kuphumele nje into esayizani ididika iphele, ngoba ampontu ukuphela kwezani kuba kuyikufa kweZimbabwe, ngoba kwakunezaphi zaphi yaphela sakwamukela savuma lezani makube njalo, kungene omunye umuntu ongasozele ukukhuluma ngayo into ezinganamsebenzi.
Ngusinjini Enkayi North Nkosivane, salibonani balaleli. Mina ngisemakhaya lapha in a rural area. Kuleyinye i-shut down which is being ignored by both electronic and print media ukuthi there is a total shut down of schools since savulwayo mhlaka-8. Akulabantwana abaya esikolo. Khonapha ku-ward 11 ngike ngabhodabhoda izolo lapha nje ngizihambela, angizanga ngihlangane lo mntwana duze le-any of our schools. Kwezinye izikolo ku-ward 11 khona vele lamatichara wakho lokhu zavulwa izikolo, abantwana abazake bafunde kule shutdown of schools. Sicela ukuthi uhulumende athi address this with the agency it deserves. Ngabantwana abanjani abazakhula bengafundi? Abantwana nge-block 8-7 months bengafundi emakhaya kona, akula chicha ngisho loyedwa owake wafundisa. Kwesinye isikolo khonapha duzane kulomithisho wakwazama ukufundisa, baphose bamudla amanye amatiche. government address this with the agency it deserves.